Indlanelo lesisindo samakilogramu alitshumi 10 kg isibiza amadola alikhulu letshumi 110 dollars kude lesisindo samakilogramu angamatshumi amabili lanhlanu 25 kg yona sibiza amadola angamakhulu amabili lamatshumi amahlanu 250 dollars ezitolo zeGwanda. Ikhuba lokulima lona libiza amadola angamakhulu amane lamatshumi amane 440 dollars. Lintengo isithe izakhamizi zibambeka ngaphansi njalo zisevalweni lokuhlaselwa indlala ngenxa yokuthi zizehluleka ukulima lonyaka. Umnumzana Elias Lujika Dube, izakhamuzi sesitshe Garanyemba, uthi ukuqonga kwentengo yenhlanyelo lokhu kuzadala ukuthi iningi labantu lingalimi lonyaka.
Nxa kuyukuthi izinto sezikhwela ngendlela ethika lapho umuntu anganasanele sikhona, siyabe singasakwazi ukuthi singaqonda ngaphi. Kakhulu lo nyaka abantu bevele bengazange bathole lutho, abanye bevele besihlizwe kokuniwe. Njengokukhwela kwezinto ikakhulu inhlanyelo, kuzayenza abantu abaningi bangalimi lo nyaka, ngoba nanxakathi ulakho kwimadlanyana wokuthi uyi-10, nxa inhlanyelo sikhwela isuka kuma-200 and something vele uyabe uzayithenga ngani yakungasoze uyi-10.
Umnumzana Gabriel Moyo ohlala eMawane uthi lobanje uhulumende elo hlelo lokupha izakhamizi inhlanyelo linhlanyelo bingaziwa kahle okudala ukuthi iningi lingayizuzi.
Abanye batholile inhlanyelo, abanye abayitholanga. Abanye inhlanyelo bila babizwa abantu abafa kudala phoketi wayesigazisa inhlanyelo uyafika kulesi sibangiso sona vele kakula lomuntu ozayithola. Sokuyikufa kwabantu ngoba soze bake bakwanise ukulima. Amabele kawula vela okomnyaka lodlulileyo asilimanga, asila lutho esithembele ukuthi ngenhlanyelo ingaba nganeni abantu bathenge. Yona ihulumende le vele iyanakekela abantu, kumbe vele layo sifuna ukuthi abantu bahle bafe, kumbe ilize nje lalo lihleli ivalwe.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Patrick Marupi owefumukwe othi iningi lezakhamizi alisoze liyenelise ukuthenga linhlanyelo, njalo kuyadingakala ukuthi uhulumende angenele kulolu daba ngokuphangisa.
Ukukhwela kwenhlanyelo lapha kuzakhamizi sokusiba nzima ukuthi izakhamizi zingalima njani, ngoba akula sakhamizi esingayithenga inhlanyelo $300. So izakhamizi sezithwele nzima, ziyakhuluma ukuthi hayi uhulumende kakaboni iplan, ngoba ukulima bazalima nzima.
Ngaphandle kokuqonga kwentengo yenhlanyelo, umarubhothi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekuthi izakhamizi zibhekane lendlala esabekayo.
Intengo ekhona iyasinda izakhamizi.
Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi emaNdebeleni kalivunanga kahle lonyaka ngenxa yokungani ngemfanelo kwezulu nyakenye. Ngimele iStudio 7, ngiyiSefu Mukwe, ngingu-Albert Nube.